sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga kakhulu uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthakazi ngomgqibelo mhla ka 31 kaMpalakazi. Sigqiba umnyaka ka-2022, igama ngu-Gaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukusilela kwamandla kagesi ikakhulu ekupheleni komnyaka lo akwenza ukuthi indasi ingakwanisi ukuthi isebenze ngendlela ebesiyikhangelele yona.
Kuningi okwenzakale kwele Zimbabwe kwezomnotho ngomnyaka ka-2022, okuningi kwakhona okuchiye izizalwane zeZimbabwe zimdambiyana, okugoqela ukusilela kwamandla kagetsi, amanzi, imisebenzi lokunye.
Umnyaka 2022 hayo sidonseka nzima, sidonseka nzima, sibili abantu badonseka nzima, uhlutshekwa, ulanjiwe, kungela mali, kungelani.
Izakhamizi zemaphandleni esabelweni seZansi eMandebeleni zithi bezithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo zikhulekela umnyaka omutsha ongcono. Kuhlelo abaculi bethu, namhla uNtunkamili Nkomo usiphathela iqembu elizibiza ngokuthi ngompondo kayintshintshwa, lona elihlabela likwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuningi okwenzakele kwele Zimbabwe kwezomnotho ngomnyaka ka-2022, okuningi kwakhona kuchiye izizalwane zeZimbabwe zimdambiyana, okugoqela ukusilela kwamandla kagetsi, amanzi, imisebenzi lokunye. I-Studio 7 ixoxe lengcwethi yezomnotho uMnumzana Masimba Kujera ukuthi sizwe umbono wakhe ngomnyaka esiwuflathelayo lokuthi kulo oqalayo oka-2023 uthembisani.
Sibone ukuthi yonendaba ye-inflation sibone ukuthi ibiphelile kakhulu, okokuthi abantu bebengelamali eyokuthi bayisebenzise esingathi i-disposable income. So indaba ye-inflation ibona njengani, kumele uhulumende ayikhangelisise. Yena uyathembisa ukuthi 2023 i-inflation izestart to double digits. Khathesi ku-265, kodwa izithembiso zikahulumende ngezokuthi izehla below 100. Khathesi akula okutshengisa ukuthi kuzenzakala khonokho, kodwa silethembele ukuthi i-inflation ingehla, abantu bayabesele imali eyokuthi basebenzise. Okunye ethi kubone kwenzakala ukuthi kwaba nempi e-Russia ne-Ukraine enze ukuthi ibe lokuqonga okukhulu kwintengo yamafutha. Our petrol and diesel. So it's more than that. I mean, konoko kwenza ukuthi intengo ikhwele, njalo ama basics abe expensive kakhulu, ukuthi abantu bengakwanisi ukuthi bephile nyanga ngenyanga ngenxa yentengo ye-fuel. Kuvuleli njalo ukuthi i-fuel cost yalapha eZimbabwe okuningi kwako khona indaba yama-taxis akufiwe yona leyo. So silethembele ukuthi engxenye intengo ze-fuel ziyastabiliza, njalo kuzenza ukuthi intengo yama-basics lapha eZimbabwe ibe stable njalo. Okokugcina engikubone yindaba yamandla kagesi. Indaba yamandla kagesi inzima kakhulu lapha eZimbabwe ngoba intengo eziningi ezama-basics nxa kungela amagesi sokusitho ukuthi abantu bayabesebenzisa i-diesel ikakhulu. So ukusilela kwamandla kagesi ikakhulu ekupheleni komnyaka lo akwenza ukuthi indasi ingakwanisi ukuthi isebenze ngendlela ebesiyikhangelele yona, njalo kwenza ukuthi intengo zama-basics ikhwele njalo ngoba abantu bebesebenzisa i-diesel as opposed to indaba yamandla kagesi. Ubona njengani okunye okumele uhulumeni akulungise khonokho, ukuthi abe ne-plan eqinileyo kakhulu ukuthi amandla kagesi njengoba yena uzaba ne-industrial output enkulu kakhulu, kumele sibe namagesi ayavele bekuthi i-industry isebenze.
UMnumzana Masimba Kuchera yingcwethi kwezomnotho exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni zithi bezithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo zikhulekela umnyaka omutsha ongcono. Izulu eseline endaweni ezithiyeneyo zakule imango selinike abalimi ithemba lesivuno esingcono. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Uzulu emaphandleni uthi umnyaka lo ubunzima ngoba bebhekane lendlala, ukuzwela amanzi kanye le mali yokunakekela. Ngalokhu uthi ukhulekela ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo. Umnumzana Dennis Ncube isakhamuzi seNyandeni eGwanda North uthi iningi lezakhamizi lugqibe nzima lomnyaka.
Umnyaka 2022 hayi sidonseka nzima, donseka nzima sibili, abantu badonseka nzima, uhlutshekwa, kulanjiwe, kungela mali, kungelani.
Ukansila kawa-10 eGwanda North umnumzana Amon Clinic Nathi uthi bahlaselwe indlala enkulu lonyaka.
Njengoba vele besisendlaleni nje, namanje izimuli lokhu ezisendlaleni. Bakhona abafele zenkomo. So umnyaka ka-2022 awuzange usenzele kahle. Sikhangelele ukuthi u-2023 uzoguqula izinto abe ngcono.
Unkosikazi Sethekele Thabangu ungumqondisi wenhlanganiso lelwamalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe uthi indlala esemakhaya idale ukuhlukumezeka kwabesifazane.
Ma ngabe uyalalelisisa kahle ukuthi lezi ndubo ezokuhlukunyezwa kwabomama zisuka ngani, uthole ukuthi imbangela yakhona yikuswelakala kwemali, yikuswelakala yempuphu, yikuswelakala kwezinye nje izinto ezingezokudla nemali yokuthi ihambise abantwana esikolweni. Uthole sokulabantwana asebephume ezikolweni bengasakwazi lokuqhubekela phambili, ugcina abantwana sebesiya kwenda bebancane ngoba besuke bekhangela isimo sasekhaya ukuthi isimo sinjani. Sebeze begcina bezendisa bebancane ngoba bezama ukubalekela indlala ababhekane nayo emakhaya.
Umnumzana Zwelithini Gabula isakhamuzi seWilonke eGwanda North uthi ukubhidlika komnotho wakuleli kudala ukuthi bathwala amagabha avuzayo.
Ekuphileni kwansuku zonke njalo nxa sikhangele intengo zempahla esizithengayo le transport yokuhambisa, sibone ukukhuphuka kwentengo kubangelwa ukudula kwamafutha. Kuye yenza ukuthi-ke intengo zonke phose zikhuphuke ngendlela enyebe ngumangaliso. Lokho kudale uhlupho kakhulu ezakhamizini njengoba silokuhamba nje okuninginingi okuya emadolobheni lokuya ezabelweni ezijiyeneyo. Kwenzeke ukuthi inhlawulo efuneka ekuhambeni ikhuphuke.
Uthi njalo kuyadinga ukuthi kulungisiswe amadamu ukuze bengahlutshwa ngamanzi.
Obunye ubuzima esihlangane labo ngoba ukuswelakala kamanzi. Amanzi asuke aswelakala ezabelweni, emadamu, emfuleni, emithonjeni lakumabholes ngenxa yokuthi izulu ngomnyaka owandulelelo belingazange line kuhle. Hlupho lwamanzi lobe ngenye into ehlukuluzayo abantu kakhulu.
Umnumzana Colin Gwenya oyisakhamuzi seMatobo uthi sebethembele emasimini abo njalo bakhulekela ukuthi izulu liqhubeke lisina kuhle ukuze bathole izivuno esizabaphilisa ngomnyaka ozayo.
Ngaphandle komkhadi kaNkulunkulu hayi izulu linile, abantu bayazamile ukuqhaqha phansi balimile imela isiphumile. Kuyathembisa for the time being ukuthi maybe singavuna nyana okulutshwana. Isimo sibi, ilizwe lilamali, umnotho uphansi.
La mazwe agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo evokole insiza.
Umlimi usibusisile ngezulu, izilimo zethu zinhle ziyabukeka, siyathokoza ngalokho.
Ukansila kawa-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi ukhathazekile ngokusasa yentsha yalamuhla esigabeni sakhe.
Ongahambanga kuhle ludaba lwababalisi ababengenelisanga ukuzisana lomqhashi wabo owabisela imfundo yabantwana emuva okwenza iningi labantwana besifazane bagcine sebezithwala ebancane. Yalo kwenza impilo yabafana labo baphatheka ezenzweni ezafaka impilo zabo engozini, ikakhulu izidakamizwa.
Okungani kuhle kwezulu ngomnyaka odlulileyo sekuthe iningi lezakhamizi emaphandeni kulesabelo libhekane lendlala enkulu. ugatsha lukahulumende lubona ngokunakekela abaswelayo olwe-social welfare lusenokugqiba uhlelo lokubhalisela labo abazathola usizo lokudla, kodwa abaningi bakhala ngokuthi beqiwe kulolu hlelo. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda.
Sibonga lapho uAlbert Ncube ngohlelo lwakhe. Okwamanje siphe uSthandekile Mhlanga ithuba lokusipha uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyewoza. Yena ochasisa kabanzi ngesinqumo sogatsha lomanyano we-United Nations olwe-African Commission on Human and People's Rights olunqume ukuthela eZimbabwe kumele livumele abantu betshengisele ngokuthula bengakuhlukunyezwa. Uthi inhlanganiso yakhe ikhangeleleyo ukuthi kube lobubelo ngomnyaka ka-2023 ngalesi sinqumo.
Kuhle kakhulukazi kuze lonke le-Afrika emhlabeni wonke jikelele ukuthi i-African Commission isiqalisile ukuthi inike izinqumo ezinjengalesi. Siyayithanda ukuthi siyibonge kakhulu ngoba izinike ithuba lokuthi ichaze oba kabanzi iyelule lezi zizathu zayo, ilumbanisa amalungelo ukuthi leli lungelo lihambelana laleli, ungephula leli leli yabusibe phule laleli. Ngakho kuqakathekile kakhulukazi lokho.
Sesikhuluma ngabesifazana, seke sabona ensukwini ezedluleyo kusiba lodlakela oluqondiswe kubo abesifazane. Ungathini ngokwenzakalayo?
Kulodlame kwezombangazwe njalo lokuhlukuluzwa kwabantwana, i-African Commission case inike isinqumo lesi kayizange ikhangele kuphela kulungile lokutshengisela ngokuthula. Ibiye yayilula yathi uZimbabwe ilomlando, uhulumende weZimbabwe ulomlando, the state has an obligation yokuthi khona ibone ukuthi khona abantu bayavikeleka ngokuthi khona ifundise amapholisa kumbe abakhangele ngezokuphepha lezisebenzi zikahulumende nje zonke jikelele ukuthi kuhlonitshwe amalungelo oluntu. So lokhu kuzavikela ingcingobani oyenzani. And lokhu asikuthi kuvela ku-African Commission, le Constitution of Zimbabwe Section 7 ikhuluma khona lokuthi kumele i-security lama-public officials bakhenwe behlangana lomuntu lapha besebenza labantu, basebenza laba-rights holders, kumele babe lokuvikela. Singahamba ku-Section 44 we-Constitution ikhuluma ngokuthi ingcingobani lobani ohulumende kumbosebenzela uhulumende, ungakhathalekile ukuthi kuliphi izinto lapha asebenzela khona, kumele ayenze lokho abathi khona yi-respect, protect and fulfill and promote human rights. Kuthoni khona lokho nxa sesikwelula? Kutho ukuthi balomlando ukuthi u-respect utho ukuthi wena akumelanga ba-interfere kumbe baphazamise ilungile labantu. U-protect ukuthi kumele bakuvikele nxa kulo munye umuntu ephula ilungelo lomunye, kumele bona bavikele lelo lungelo. Ongakuthi nxa sikhuluma ngokuthi khona ubuzeka wathi khona omama bezombangazwe bayachaka iwozi yenzani ngakho lokho. Thini iwozi sikhuluma ngokuthi khona i-constitution kayisebenzi njengo-constitution, amalungelo kayisebenzi. So nxa sikhuluma ngokuthi protect amaphoyisa alomlando ukuthi avikele kuthiwa omama laba abafuna ukuphatheka ingqeko kungaphi bavikelwe ngumthetho. Kuwumlando wamapholisa, kuwumlando karhulumente ukuthi yabona uya-create i-environment, indawo ezayenza ukuthi omama bakhululeke, wonke umuntu akhululeke, labantwana baphephe lapha abakhona. Umanqoba kakhulu lapho kumele bekhona ukuthi isinqumo sikanumber 4 futhi abasinikileyo bathi khona wona kumele uhulumente abone ukuthi khona kuba le mthetho esebenzayo esingathi ngama-domestic laws, lama-policies asebenze. Njalo yaqonqosela ukuthi kungabi ngama-domestic laws a-implementwayo kuphela, kumele kube lama-international lama-regional laws lawo asebenze njalo avikelwa, kubonakala ukuthi ayasebenza ukuze laba bantu bonke izizalwane zonke ziphephe abantu baphephe ngoba bengabantu ungakhathaleleki ukuthi ungwesintu ufazi ungumama ungumntwana ungubaba oqhakathelwe ukuthi amalungelo kumele sikwazi ukuthi ayuniversal ngawo wonke umuntu siyabe singalolu amalungelo ethu kuphela sasilela amalungelo awo wonke umuntu osezimbabwe lonke kwezimbabwe ngoba nxa sokuthe kwaphiwa isinqumo kuba yilokho abathi yi-president
lo ngonkosazana Magodo Ngamahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyewoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo luphathelane labesifazana ukuze lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Sibongeke usithandekile ngohlelo oluqondane labesifazana okwamanje sesiya kuChris Gande sizwe ukuthi namhla usiphathelani kuliphuma lendaba lichone lendaba
lingalichona njani izolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa lomfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance sihlaziya udaba lwegciwane le-coronavirus okuthiwa selimemetheka njalo kwele-China kwesinye isigaba esiduze lesigaba se-Shanghai kubikwa kulabantu abedlula isigidi esisodwa i-1 million ababanjwa igciwane le-coronavirus ngelanga linye lokhu sokwesatshelwa ukuba leli gciwane lilakho ukuthi ligcine licaphakela umhlaba wonke jikelele
Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo. Abantu abaningi sebakhohlwa ngokuthi umkhuhlane obhubhano, umkhuhlane we-corona ukuya wabakhona. Azindutshwana indawo abantu abakulandelayo ngaphandle nxa umuntu engena kumabhanga nakwezinye indawo abadinga ukuthi umuntu afake imask ikanti isikhathi esiningi hhayi indawo eziningi abantu abasakulandeli
ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho abantu belokhu belandela na iziqondiso zabezempilakahle kudaba lwe-coronavirus
Ngakho kuqakathekile ukuthi sibuyele njalo kulesiyana isikhathi abantu ababekwanisa ukuthi engasuki engagezanga izandla kumbe nxa engena endaweni afake njalo i-sanitizer lokufaka ama-mask kutsho ukuthi kuqakathekile lokuba umuntu abe lesikhala esikhulu phakathi kwakhe nomunye njalo kulabo abazizwa sebelama-flu kumbe sokungani lomkhuhlane uyabukibo kuyadingakala ukuthi umuntu ahambe ebone udokotela ngokushesha njalo lokuthi angabi duzane labanye ukuze anga telele abanye abantu ukuze umkhuhlane lo memetheke. Njalo siyakhuthaza ukuba lapho kuba le mbuthano emningi siyakwazi ukuthi kuzaba le mbuthano mbuthano okumelela umnyaka omutsha ukuba abantu bananzelele njalo indlela abazayo behlezi ngayo emacaweni emabandleni endaweni lapho kuminyene khona abantu abaningi ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki njalo abantu bengathelele.
Lokho esikuzwa kusenzakala kwele China esizwa kuthiwa khona sekulabantu abaningi. Ababanjwa igciwane le-coronavirus. Liyabona na ukuthi kungenzeka ukuthi kucaphakele eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Ngiyabona lumbiko sesuza ukuthi lomkhuhlane simemetheka njalo eChina kuyethusa ngoba kuthi ukuthi ungangena la ngaphe eZimbabwe banengi kathi siyakwazi ngokuhamba kwabantu ukuba abantu ngesikhathi sekhefu kade sibe behamba abanye bevakatha besiye endaweni ezehlukeneyo ngakho sananzelela ukuthi lalesiyana isikhathi okwahlupha khona lomkhuhlane ukuba kuba lula kakhulu ukuthi umemetheke usuke kwelinye ilizwe usiya kwelinye ngakho uyingozi engibona esikhanye
ogcina ungavalelisa abalaleli
yabonga kakhulu ngokuba kulolu hlelo sixwayisa abantu njalo sibajekisa ukuba lomkhuhlane we-COVID ungaphenduka njalo nxa singaso siziphathe kuhle
Hello ke bekungumfundisi uSeni Sibanda ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilala.
Siyabonga Chris Gande. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Owake waba ngupapa wokholo lwesiKatolika uPope Benedict owechumi lasithupha akasekho. Ubhubhe namhla eseleminyaka eyisitshiyangalonye lanhlanu 95 emzini wamaKatolika lapho abehlala khona kusukela ngesikhathi esehla esihlalweni ngomnyaka ka-2013. UBenedict uzakhunjulwa ukuba ngupapa wokuqala wesiKatolika ukuchiya isihlalo esaphila kunyaka engamakhulu ayisithupha 600 years kunhlanganiso le. Ukhangelelwe ukubekwa mhla ka-5 kaZibandlela. Kwele Melika, intatheli zindaba unkosikazi Barbara Walters ubhubhe ngolwesihlanu eleminyaka engamashumi ayisitshiyangalonye lantathu 93. Unkosikazi Walters ube lodumo lokuxoxa labomongameli bamazwe atshiyeneyo kanye labantu abalodumo emhlabeni wonke jikelele kumnyaka engamashumi amahlanu esebenza kumsakazo we-ABC News. Kwezemidlalo namhla sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo omnumzana Thandazani Zimbwa. Sikhangela ukuqakathekileyo okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka ka-2022 okuhle kanye lokubi.
Engathi kuyadalisa kakhulu okwenzakele kwezemidlalo phansi jikelele ngizakhangela isehlakalethi ekhona amalanga amabili adlulileyo ukutshona kweqhawe lomdlalo wezenguqu uphele yena obeseleminyaka engamashumi ayisitshiyangalombili namabili ubebanjwe imvukuzane yamathumbu ngakho-ke uphumule amalanga amabili edlulileyo uphele liqhawe sibili enalihlonitshwa kwezomdlalo wenguqu njalo kwesikhathi okucatshangelwa khona ukuthi umhlaba wonke nguye umuntu owaziwa ukudlula bonke abantu kwenzakala ukuthi kwathi kulempi e-Nigeria ngabo-1968 wahamba khonale inti leyana yaphela okwamalanga amabili behlonitshwa khonokho ukuthi uphele wayele ntumela.
Ungathi okuhle kuyini Zimbwa okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka ka-2022?
Sikhangele kakhulu uma sikhangela imidlalo emikhulu okwenzakeleyo okuhle nxa ngikhangele kwezenguqu iwakhaphile esanda kuphela khonapha kunyanga le kaDisemba. Ungakhangela ukuthi i-Afrika ibileqembu kulamaqembu amahlanu elinye lalawo maqembu iMorocco ithiya yafika esiqongweni ku-semifinal kodwa ayiphumbanga ukufika ku-semifinal. Inqobe amaqembu alalendimela enkulu alamabizo amakhulu oBelgium naboPortugal ithi yafika khonale. Ngakho-ke sithi amhlophe kuMorocco khonokho kutsho ukuthi izwekazi le-Afrika mhlawumbe lingaphumelela ngoba lizathola indlavuzane ngokuthi nxa abanye abavela kwizwekazi lethu befike laphana kusho ukuthi namanye amazwe engayafika.
Sithi sesikhangela umnyaka ozayo ka-23 uzasiphathelani kwezemidlalo?
Kwezemidlalo ngibona ngathi abaningi bakhangele ukuthi kuzaba nomncintiswano wabomama omkhulu owechapha e-Australia lase-New Zealand. Yikho lapho kuzohlangana khona amaqembu awamazwe atshiyeneyo owomdlalo wenguqu bedlalela phela lokho-ke kudlalelwa sebekunjana manje eQatar bazakudlala e-New Zealand nase-Australia. Nomncintiswano omkhulu owabomama ozenzakala lo. Kodwa angithi singaphunga ukuthi iminyaka yonke jikelele kunalokho abathi yi-champion UEFA Champions League nayo ikhona izadlalelwa kwele Ngilandi eWembley sasewembley ngoMay. Ngakho-ke ngomunye umdlalo omkhulu wonalo okhangelelwa ngabantu abaningi khangikelele balalokho abathi ashi njalo okwe-cricket nakho kuyadlalwa futhi kuwonalo umnyaka. Ngakho-ke asomnyaka onciphileyo kwezemidlalo umnyaka sibili olento eziningi ezenzakala njalo abantu abathanda ezemidlalo bakhangelele leyi eminye imidlalo ekhulumileyo.
Umnumzana Thandazani Zimbwa yintatheli izindaba yezemidlalo esixoxelayo ekobulawayo. Sesigqiba uhlelo lwethu namhla ngabaculi bethu Namhla sihamba leqembu elizibiza ngokuthi ngompondo kayintshintshwa lona elihlabela likwele South Africa. Umdungameli Nkomo we Studio 7 usipha lolu daba.
Qembu lilamadlalade amathathu kodwa lapha liphethe isingle eliyethu le kunyanga ezisanda kwedlula. Nansi isikhulumeli seqembu.
Yebo, ngithanda ukubingelela abalaleli labalandeli bomculo. Shukuthi mina igama ngingufiyelesi Emmanuel Sibanda. Shukuthi eqembini awompondo wayitshintshwa singu-3 kulokwazi inkosi Ncube koqhamuka ePlumtree bese kusiba lo Sipho Sigogo naye eqhamuka futhi ePlumtree ngokufanayo. Mina engikhulumayo ufiyelesi ngiqhamuka endaweni yasenkayi esigodini sasezeka.
Ukuthenga ingoma zenu balithola njani?
Bayazithola kulezi number kusho ukuthi 0786640258
no 0834241457.
Yiwaphi amazwi owatshiyela abalandeli?
Beziphathe kahle kakhulu kungama holiday kumanje njalo bengaphuzi beqede bedrive behloniphe isizwe behloniphe umhlaba ngoba umhlaba yila okwalala khona okhokho babo.
Baphuma ke enkundleni ompondo kayitshintshwa ngale esihlebhune kudlalate labo lesithathu elithi amadiploma.
Ngamili namhla ubesiphathele umculo weqembu elizithi ngompondo kayintshintshwa. Singakehlukanisi hlobo sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. Kuningi okwenzakale kweZimbabwe kwezomnotho ngomnyaka ka-2022 okuningi kwakhona ukuthi izizalwane zeZimbabwe zimdambiyana okugoqela ukusilela kwamandla kagetsi, amanzi, imisebenzi lokunye. Izakhamizi zemaphandleni esabelweni zezansi yemandebeleni zithi bezithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo zikhulekela umnyaka omutsha ongcono. Kuhlelo abaculi bethu namhla sizwe iqembu elizibiza ngokuthi ngompondo kayintshintshwa lona elihlabela likwele South Africa. Oliver Lelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi libe lempela vike lokuthula njalo liqaphele emgwaqweni kulabo abasemangweni. ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.